ama youth ACCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ofulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebacreatele environment ukwenzela ukuthi labo benza amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatch ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala lendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza ngukulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizwa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutshiyeneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengomzekeliso eBinga, kuthiwa yi-Mutshesu mayini isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi kukho mayini leyo. Khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati, amabhoti ngukulumende abalungiseleyo, amabhoti adurayo okumangalisayo. Bayenza imisebenzi eminingi-ningi ukuthi bezithuthukise. Khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga, kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa. Hamba ewanke lapha eMakhelwane, ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele eChief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa, ikhonapha eChief. Thina khonapha eBinga sibe senzela igwayishangani demu, inkalakata yedamu. Sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga futhi amanzi la ehambe straight eyokobulawayo, futhi eqala ethelele lapha eBinga, siyenze i-irrigation yethu silime. Abatsha bakubhizi kwathesi, bagijima badinga insimu, besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke, laba ababe-CCC laba, futhi sihlale labo phansi sibafundise, sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla leZANU-PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla okuvela kuhulumende lokunye, yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi, iZANU-PF ithi silinika ukuthi linaliyezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu leZANU-PF linika abakhulileyo, abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuZANU-PF bathola umbono oweZANU-PF, bathi bebone ulungile bagijima lawo, badinga labo ongabaphilisa. Bayaziphandela, bayazidingela imisebenzi, bayazilimela, abanye bayazibazela, abanye bayathengisa, abanye bathi inhlanzi njalo njalo okutshiyeneyo. Akula ophiwa yiZANU-PF, abe-CCC basibabonayo bayesaba even ukuthatha izimali kumabhenki, bathi ngokweZANU-PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela, besegcekeni beba ngumsindo besola ukufulumende. AbeZANU-PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abeZANU-PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala eBinga, ayavula amakampani, ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi. Ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi isanda kuvula eyinye eLubimbi, iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule, bafuna ukungena abatsha abakhulayo. Ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi, abanye baphiwa ama-outgrower scheme iCotco belima besenzela izimali zabo, abanye babalima umumbu ngahambe indawo yabo lusulu besupply province yonke idla ivele eBinga, bayazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo engimtshoyo, abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. AbeZANU-PF bayagijima ngoba bahlakaniphile, bayazi ibala lithi indigenization, bayalazi ibala lithi empowerment, bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi, abe-CCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe phucuke liphumelele i-CCC asozivuse. So ababe kukhuluma ukuthi hayi asisapotejeni asikhangele nini isikhale seceleni akubancedi. Sebefunda umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala. Hambani lesebenzelana labezana PF liyakhe ilizwe lonke labo ngaphe Bhinga sithi muze tubeleka mwibia tuyagebia inyika yesu mukupatwa gamba nyika iyakwa abeni bayo.